namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala oqoqesha iqembu lamantombazana angamashishi ele intombi zomhlahlandlela. Sicubungula ukuphatheka kwamantombazana la emcimbini wokunanza ilanga lenkosi umzilikazi ngeviki edluleyo.
Wahamba kuhle kakhulu, amatshitshi lawaphatheka ngoba kuvele kuyisiko lethu ukuthi kube namatshitshi. Yikho abakhona ngaleso sikhathi okwalifanele babekhona endlileyo.
Siyananzelela njalo ukuthi lo nyaka bekhanya bengegqokanga izembatho zaphezulu njengamashitshi akwamanye amazwe. Lathola yini imvumo kuhulumende kumbe hayi lazenze?
Hayi, kuvele belisiko lethu livele lithi itshitshi ngalizili ngoba into yami into engakaphinzwa. So vele bona nxa besenza isiko lomtshintshi abagqoki ngaphezulu nokugqokela njengekhonkhana isitetana kwakho ngamabhidi. Sasigcwalisa isiko ngokwalo, sathi into ezaliyile bekhaba kokugqoka phezulu kokuthile vele akusikho. Siyabe sisenza okungayisikho, sitho sakazela inkulumo yenza ukuthi kuyathi abagqokanga kuthiwe njani njani benzelela into ezimenile. Hayi, sasingesabi noba sasenza isiko lethu la sasizamchasisele ukuthi umhlobo ngomhlobo kwesiko ube ndlela yokwenza izinto zabo. Sibe senze amasiko alithi ngobujeleyo ngendlela efaneleyo.
Niyabathola yini asebekhulile kumbe hayi kubuya abancane kakhulu?
Sinabo sibili abakhulile abazimkombinto abagcinile, silaba bama-17-18 khonapha 19 siyaphezulu nawo. Kodwa sichabisa ukuthi itshitshi lisekusindiswe libindani afundise isiko lebe ibisinalo kuhlabelela izingoma ezicondane namathini. So sinabo abakhulileyo, sibe nabo abancane, baqalise nabo bekancane ngaya bekhula bekhula.
Kuyini kahle kahle elibafundisa khona?
Sibafundisa kakhulu ngokuziphatha. Ukuziphatha yikuzigcina i-EIG, ukuzihlamba nokuziphatha kuhle. Bese sikhuluma ngokuzigcina ukuthi abe ngumntwana ozazigcina angayi emacansini isikhathi sakhe singakafiki. Umuntu oyintombazana kumele ecansini ngomuntu oyabesemzelile wamlobola eseshade nawo. Khonokho ukugeza kuyafanana nje lasesikhiweni ukuthi siyabafundisa ngokuthi baziphathe njani nxa besiye esikhathini, akhe bahlambuluke nokuphatha izigqoko zakhe azihlambulule, aziwatshe zihlale zihlambulukile. Siya futhi siyabafundisa umthetho nxa befika badlalele kwenzani, inhlonipho ukuthi ihlonipha abantu abadala. Sibafundisele ukuthi bazibumbe, babumbeke, babe lembeko. Kumele bazivikele bengayo emacansini isikhathi singakafiki, bacenise nemikhuhlane yonke ekhona leleyo, ingubazi, imvulamakwa nokuzithwala umntwana ongaphandle komshado wakhe. Bayenze indlezi yakho ukuthi umntwana lo uzahlupheka kakhulu.
Wona waqhubeka njani umcimbi wokunanza inkosi umzilikazi? Liyathokoza ngendlela konke okwahamba ngayo. Siyabona ukuthi la mabutho amancinyane ayekhona
owabelinyaka ube muhle kakhulu. Singathi khona nje sichalisa sisuke kuhazibeni siyuya esithoko kube nomehluko sivini ukungena ngapho ebusithoko kubuleni sibe sikavunyelwa ubaafake khumale behasoke akufuneke bafake icibeni aphubani masinya kodwa siyafika naphana sasiaekhonsathe umntawana wase-adresa asivalesa umoto khona lokyalo wase-adresa kuhle wakhuluma nathi kuhle hhayi sazikhadela kuhle izimota zethu sasihambela kuhle. Abantwana nabo bazizwa besimelile amatshintshi namabutho amancane njalo sibe nemihlobo yonke ibekhona abedinga bekhona bonke abenganamtshi bebekhona beshubeshakeeu namatshitshi ethu esouth africa bekhona uhambe muhle kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala onguye oqeqesha iqembu lamantombazana angamatshishi ele intombi zomhlahlandlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Yilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.